Ikomishini ebona ngezokhetho eZimbabwe Electoral Commission ithi uhlelo lokubhalisela uvota luqale namhla endaweni ezishiyeneyo eZimbabwe. IZimbabwe Electoral Commission ethule umbiko lo enkundleni yeTwitter ithi kule ndawo ezingamathumi ayisikhombisa lantathu 73 ezivulelwe uZulu ukuba abhalisele uvota kukhetho oluzayo. Uhlelo lolu luzaqhutshwa okwensuku ezilithumi. Amabandla azancintisa kukhetho oluza kwenziwa lonyaka athi asidinga abantu abazabhalisela ukuvota. Umnumzana uStalus Siziba, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa uthi bafisa ukuba uChamisa avotelwe ngabantu abayizigidi eziyisithupha 6 million.
Sakhuluma ukubana i-target yethu ukubana simobilizeke abantu abayi 6 million ukubana besivoteleke ngokhetho ke oluzayo. Elokhu kuyasinceda kakhulu thina njengebandla ukubana ke sikwanise ukusukumisa ke isizukulwane sonke seZimbabwe ukubana abantu besukume bengene kukhetho. Kuyasinceda njalo ukubana sibe kwazi ukubana nxa sisethe amatarget amakhulu, nxa siyehla siyehla sithola ke inamba ke esitshiya sikwazi ukubana ke sinqobe kakhulu. Lokhu kwakubenchmarkwa njalo kubenchmark kakhulu ke ngodaba lwe-voter registration. Yikho ke si-introduca uhlelo lwe-voter mobilization ikakhulu i-voter registration program yethu kuze siyefika mhla ka-21 March ukubana sibiza abantu bonke ontyanga abadala omama oyizalukazi ukubana nxa ungabhalisanga bhalisa ukuvota kube sibe kwazi ukubana njengezizukulwane zeZimbabwe siyanqoba.
Ibandla leZANU-PF lona lidinga amavoti ayizigidi ezinhlanu 5 million akamongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelwe ukuba uzancintisa kukhetho oluzayo. Umnumzana Mabutho Moyo wokubandla leZANU-PF uthi luqakatheke kakhulu ukhetho lolu, ngakho-ke sebekhankasela amavoti la elizweni lonke jikelele.
Kuseminyakeni wokhetho u-2023 lapho iZimbabwe ezayenza khona ama-general elections, njengoba ngemva kweminyaka emihlanu kudingakala ukuthi kube lama-elections, sililizwe eli-sovereign pheceleze ngesilungu okuthiwa yi-sovereign republic elandela i-constitution eyabunjwa ngabantu beZimbabwe. Ngakho-ke kufanele lolu khetho lwenziwe, kufanele lolu khetho lwenziwe kulokuthula. Ngakho-ke umongameli uBaba Mnangagwa usekubeke wabasobala kumalunga eZANU-PF ukuthi thina silibandla elilandela imithetho yeZimbabwe, silibandla eliphakamisa ngezinga eliphezulu ukuthula phakathi kwabantu beZimbabwe. Ngakho-ke sikhangelele ukuthi sizaqhubeka ngemikhankaso ngezindawo ngezindawo kulokuthula.
Umnumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association uthi okwamanje athwele nzima amabandla aphikisayo azama ukukhankasela ukhetho oluzayo.
Siyananzela ukuthi u-2023 ngumnyaka wokhetho. Siyananzela labezombangazwe amabandla athiyeneyo asekhona ekukhulumisana labantu ngendlela ezithiyeneyo. Sinanzela ukuthi ihlupho olukhona lelo lokuthi la amanye amabandla aphikisayo sokufanele adlule, siyacela emapholiseni. Uhlupho olukhona ukuthi besenza lokho basuka baliswe ukuthi babambe baqhubele leyo mhlangano. Ngokunjalo kuhle kusitshengezela ukuthi ukukhankasa lo isikhawu ka-23 kutho ukuthi kuzalengela ngancane, ngoba amanye amabandla abengavunyelwanga. Kodwa kuseqinisweni, lanxa kunjalo siyabona amabandla e-opposition ikakhulu enale eyiyo ephikisayo i-main opposition i-CCC iyabonakala izigaba eziningi bekhulumisana labantu ngendlela ezithiyeneyo. Le makhaya siyababona bakhankasa kule bandela ukusayela eZANU-PF, labe siyalibona iqhubeka lama amabandla ngobuningi bawo azama ukubana angene ebantwini. Uhlupho olukhona i-violence, ngoba ubudlwangudlwanga esiwubona usenziwa kwabanye abantu okungafanelanga kube njalo. So-ke besikhangela ukuthi aluba sikhuluma nohulumende, sicele uhulumende kakhulu ukuthi ibandla leZANU-PF alivumele ukuthi bonke abantu bakhankase lingalwisani labantu.
USibindi uphinde wathi wonke amabandla kumele avunyelwe ukusebenzisa imisakazo lamaphephandaba adlelana lohulumende.
Lokunye okuluhlupho ukuthi ekukhankaseni lapha ungananzelela, ngasikhangela kulezo zomsakazo lamabonakude, siyananzelela ukuthi i-opposition partisans ni vamathuba okuba nazibonakale kodwa i-ruling partisan ibefike ebonakale khona futhi kuyasitshengisa ukuthi ukukhankasa ongathi kulingele ngancane kuyinto yokumali ilungisiswe engalunganga naleyo ngoba kufanele ukuthi bonke abantu bathole amathuba alinganayo.
Lele Zimbabwe likhangelelwe ukuba lizakwenza ukhetho phakathi kwantulikazi loncwabakazi. Umlangagwa uza kwethula okusemthethweni usuku lokhetho lolu.